Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mbalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala kwele gciwane leli kulelo lizwe.
Isinqumo esithethwe uhulumende wakwele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda.
Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto.
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-Extraordinary Congress ubaba uDouglas Mzora.
Lamuhla sigqiba ingxoxo leqembu lomdumo werumba elemasendu boys.
Iqembu lemasendu boys liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala legciwane leli kulelo lizwe. Esethula amazwi akhe izolo ebusuku, umnumzana Ramaphosa uthe izinga lokulimuka leligcikwane selikhuphuke livela kusigaba sesibili laya kuzinga lesithathu level 3 ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi imigoqo efana le-curfew isizengezelelwa isikhathi kungatshaya ihola lika-9 ntambama kusiyafika u-6 ekuseni akusaphunywa ezindlini. Indawo zokunatha utshwala lokudla sezivalwa ngehola lika-8 ntambama. Njalo utshwala aluswe ukuthengiswa ema-bottle store. Waphinda wakhuluma leminye imigoqo eminenginengi. URamaphosa uqambe indawo ezimbalwa athi yizo ezigcwele igciwane le-coronavirus ezibalisa i-Eastern Cape, KwaZulu-Natal, le-Johannesburg phakathi kwezinye. Sixoxe lentatheli izindaba esebenzela kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube.
Isinqumo esithethwe nguhulumende wakwele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batshakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu bese bezihambela nje mahlayana mahlayana bengagqokanga amamask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba lakho. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala kwizinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende la ekubone sokubalulekile ukuthi ukuze asizindise impilo zabantu kufanele abuye futhi njalo afake imigoqo nalana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokhu?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngiqamba amanga nxa ngathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokho akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho lathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Ama-feature ungathini wena ngomumo okhona kakhulu sikhangela ubana leso isikhathi abantu abandise ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo.
Uhulumende usechaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwa yilo umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku level 3 we lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo ezizo ezimtshengisa ukuthi lokho kusokufanele kwenzakale ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimisi kakhulu ukuthi kulisikhathi sekhefu njalo bafuna ukujabulela ujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.
Umnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe yiCOVID-19 izolo. Ababhubhileyo laba oyedwa ngowakobulawayo kuthi izigaba ezithi Manicaland, Mashonaland West, Harare leMasvingo zibe lomuntu oyedwa ngasigaba obhubhileyo. Abatholakale belegciwane le-coronavirus ngabangamachumi ayisikhombisa lanye 71.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Lubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Gobe ngo-8 ntambama.
So sibasobala ukuthi bandla le-MDCT selidabukene phakathi kulandela umhlangano we-Congress owenziwe eHarare ngesonto lapho okukhethwe umnumzana Douglas Monzora kodwa abanye ayencintisana labo. Unkosazana Thokozani Khuphe labo umnumzana Morgan Komichi lo Elias Mutsuri basuka emhlanganweni lo ungakapheli besithi kulokuqilibezela. Abathathu laba bakhanya sebebambene kwasala uMonzora yedwa kodwa esenguye othiwa wakhethwa emhlanganweni lo. Ukhuphe ubikwa esithi uzakhweza lolu daba emthethwandaba. Njalo ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele izindaba lamhlanje. Sixoxe lesiphathamandla sebandlaleli umnumzana Dan Moyo okuceleli khokhelwa ngunkosazana Khuphe ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Engakusho ukuthi uDr. Khuphe uluthathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ucibilezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangaso ma-delegates ka-2014 structure. Uye wayistopa i-Congress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda umabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi the anything to do ngento zomhlangano until kwenzakwe i-investigation kube le disciplinary hearing. Ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona and ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iparty ibulawa ngendlela enjalo. Ngoba i-MDCT iparty yemthetho, iparty elandela i-constitution and into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution yethu ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu ku-voters roll afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga eparty yethu abangasiwo ama-delegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC.
Makuyukuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu, bafuna ukwenza okwabo okwabo mathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo, the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and le nhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe, ukunikeza abantu impilo engcono. So makuyukuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kwe-constitution, asingeke sibamise ngoba lilo ilungelo lawo thina sithi utshintsho esilidinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulutshintsha esithi ngolwezanu ukuthi into ziyarigwa ama-election ayarigwa and njalo kule corruption lobugebenga lobugelekeqe thina njenge-MDC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho so abangafuni ukuthi basebenzisane la ngoba bona bebona ungathi balendlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjana wetheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obemele zisetshenziswe kuCongress wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho kuvoters roll so uma kuwukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza thina sithi siyiphathi yomthetho kodwa uma ifuna ukuthi sisebenzisane adisipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kubuye naye
umnumzana Dan Moyo lilunga lebandla le-MDCT esekela unkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Monzora umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini
mphephetha ukhetho luhambe kuhle sesidlule ekhethweni sesilo president wethu okhethiweyo i-extraordinary congress ubaba uDouglas Monzora ngakho ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezeNational Council ekuqaleni kukaJanuary ngokukhuluma kukapresident ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we-Extraordinary Congress iyakwazi ukuthi National Council iye-adopta izinto ze-National Congress eqedisa konke okwe-National Congress so izawakhona ekuqaliseni kukaJanuary okuza kwenzakala kathesi ukuthi ibandla liyasebenza liyaphambili okwe-Congress Supreme Court judgment sesigcwalisile konke okufunekayo laba bathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze i-extraordinary congress ilanga likamhla ka 31 lingakabi khona kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokeli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-Congress
manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili nani
ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuwukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi ibandla alidatshulwa ngabakhokeli lidatshulwa ngabalandeli balo nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Monzora uthole amavota ngu-883 ukusuqathanisa le 118 votes zikamamkhophele 14 zikababa umtsuri le 9 zikababa komishi utshengisele kubantu ubaba uMonzora uwine nge-86% khona lapho kuzwe nalezo eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenzakile izweni ngoba kusenzakala umsindo oyibulawa besivotile nomama ukhuphe iwinile kodwa siyakwazi ukuthi besilabo 30% akade besisapota khonapho imathebelele nje north noma uyathi sihamba 50-50 siyakwazi ukuthi abaningi abaseze bakufune khonoko okungenzakala emathebeleleni south hayi sidlile umbuthano imathebeleleni south ngobuningi bayo ibisapota isekela ubaba uMonzora kanti njalo amanye ama-provinces amaningi usekelelwa khona nje belucacile
umnumzana Witness Dube isikhulumeli salo okuthiwa wakhethwa kuba ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uzaphathisa imuli zabantu abalichumi elilesitshiyagalombili 18 ababhubhe engozini yebhasi izolo emangweni osuka eHarare usiya eNyamabanda. iningi lababhubhileyo ngabemuli ezimbili eyakotshitimbe leyako Rusito. Iphephandaba leChronicle lithi sokulezidumbu eziningi kakhulu emoshari yempilo ezingathathwa izihlobo. Ezinye sezifikise umnyaka wonke lokhu zingathathwanga. Isiphathamandla sesibhedlela lesi sitshele iphephandaba leChronicle ukuthi isibhedlela lesi sakhelwa ukugcina izidumbu ezilikhulu elilodwa 100 kuphela. Kodwa sikhuluma nje izidumbu ezikhona ziyedlula amakhulu amabili 222. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lepuka njani ku Studio 7 imigama lazo Adolf Shaba sayokwenzile amasela ngomunzoro. Thokozani Khupe nabecabanga ukuthi akubambisana labo munzoro uzothola amandla le backup ekumelana le MDC Alliance. Manje kuphelile ngayo njengoba beseluzile nje ku Congress. Asazi ukuthi uzobuyela ukuba ngibelisekela ngombe yaba yini asazi. Aleyani party leyana yini party leya. Yes, sibe seyingxenye yayo from uphuma izihlukana ama MDC esuka mabili kusuka MDCT kodwa zange sayibone se iphansi kehlazo lifana nalele lenzakele ubumonzora yabo komichi la muzuri la uThokozani Khupe. Hayi ungazibuza ukuthi ngama amateur ku politics akukhanya ukuthi phambili kukuphi.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Ngiyabingelela namhlanje okhulumayo ngumalingi Phumela Upane. Msakazi, ngizwa ubuhlungu ikakhulu ngomama uMakhupe olokhe esekelana lamaphathi aloncindezelo elokhe engabo ukuthi laba bantu baloncindezelo olungakanani. Ngibuye ngibe lusizi kubantu bakithi abakomthwakazi abalokhe besasekelana namaphathi angakwazi ukuthi angakwazi ukuba accommodate, angakwazi ukubahlonipha njengabantu basemathebeleleni. Kanti engizibuza khona ukuthi kanti abantu bakithi bathaphani kumaphathi afana nabo MDC namaphathi afana nabo ZANU. Kuyini okumnandi abakudlayo kuleyo ndawo? Kungani ma befuna ukukhokhela bavule noma amanye amaphathi ifu kunzima ukubana babuye ku-MRP eyelwela amalungelo abantu bakomthwakazi? Bayekele ukuxotshana lamaphathi aseHarare. Amaphathi aseHarare asebenzela iHarare, awakwazi ukuyisebenzela eMathebeleland leMiglezi. Ngiyabonga msasazi.
Salubonani baphathi be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Mina nguMasibelo ngisecholojo. Mina kakhulu kakhulu ngikhuluma ngabantu bakithi ngapha eMathebeleland ukuthi bakithi bantu bakithi bantu bakithi kambe shuwa lifuna lize liyangiswe njengakhona okusokwenziwe kuMakhupe yini? Shuwa 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 kuhle yini khona okwenzakeleyo? Vulana amehlo libone bakithi, silamaphatha wethu lathi ngapha nasi MRP asiyisapote nini ngoba ngiyakithi kulokuthi sibe siyuzwa ngabantu balempumalanga besiyuza sibe sisetshenziswa. Shuwa at the end of the day usesuyayangeka suyangeka ende lathi siyayangeka ngoba umuntu wakithi. Asisupporte nini amaphathi akithi loba engasoze ibusa kulandaba kodwa siyakwazi ukuthi they've got interest in our affairs lezinto zonke ezenzakala eMathebeleland kithi. Khathe sikunje iMDC yona le bese bebiswa ama councillors from Harare bebuya nga. Why? Angithi la kubona abafuni vele ukuthi thina vele siphathe lutho. So please asishana nenini lakho lokho. Sisupporte nini ezethu iphathe ezingapha. Sure sishana nenini lakho. Asivule namehlo sibone bakithi. Sebe sithathele everything thina lapha eMathebeleland. Sithathelwe bona baba saba even abakuzanu, even abakuMDC abethu abangapha eMathebele bayenza akula bazisuthisele zabe izisu kuphela basetshenziswa kuphela bona thina sigaini lutho ngakho. So sishana nenini lakho lokho. Hayikhona ukuthi sibe silokho silandelana lamaphathwana la eMpumalanga angasoze sincede ngalo. Asishana nenini lakho, sikhangela okwethu loba kungasoze kusise ndawo kodwa kungcono kulokuthi nana abantu beMpumalanga bebekhwela besiya phezulu ngathi. Asishana nenini lakho lokho.
Yani balaleli baka Studio 7, mina ngikhuluma ngunkosikona Khupe ngibuya eHomestead. Ya, awuqala hayi siyayizwa sibili corona, hayi siyayizwa i corona sibili ukuthi hayi yamotha hayo nokwenzakala iholiday lunzi corona yangathi baningi eZimbabwe hayi siyacela abantu siwabagqoka kahle ama mask abavela abasagqoki sebegqoka phansi kwesilevu lapha kuthi angqoki mask kodwa umuntu egqoka phansi kwesilevu la uyabuvikela icorona kwaphana hayi abantu ke sihloni phaninini zonkile hayi ke sihloni phaninini thina siyagqoka ama mask kodwa ayithe sesingenwa icorona lalisangenwa icorona sokungena thina sesigqoka ama mask ngangcola athi singasagqoki mask okunjalo
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kweMelika, idale leThe House livotile izolo ebusuku lavumelana ukuthi abantu kumele baphiwe amadola azinkulungwane ezimbili 2000 phansi komthetho wokuvuselela umnotho owe-stimulus bill. Sokusele ukuthi idale le-Senate lona elilamalunga ebandla lama-Republicans amaningi lipasise lumthetho. Kodwa leli dale lilamalunga amaningi angasoze avumelane lokupasisa lomthetho. Lanxa umongameli Donald Trump evumelana labebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi ukungasayini lomthetho obekwenziwa ngoTrump engaba elenjongo bani?
Ngiyambona sibili umnumzana uTrump yena umuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo, kuyini angakufuniyo. Ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ubengathi ufuna ukujengisela nje ama-muscles akhe ukuthi usesekhona, ukhona, nguye ozibambileyo, nguye ongunkosi lapha esihlalweni. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ubezama ukuthi ethusele ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu. Sesebenzisa-ke yona imali ukuthi abatshengisele okunjengabomakano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha kanti sayini okuyibhili kweni lokhu. Ukuthi alisayini ngibona ngathi kulezinto eziningi ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela. Likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namhla ngeMonday. So ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayine, kasayine. Enxenye unkosikazi umtshelele ukuthi hayi sayina wena, sayina, wasesayina.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babe sithi i-2000 iningi kakhulu. Kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yona leyo. Ungathini wena nxa ukhangela, ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali?
Hayi, mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kulezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale nke ngakutsho. Into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi iningi kakhulu, abantu baphiwa imali eningi kakhulu, akumelanga baphongukuphiwa i-stimulus lesi imali ephongukuphiwa nje i-600 yona leyo ilungile. Babevele besithi iningi kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamaningi amchiyayo esilandela uBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Lamuhla sigqiba ingxoxo yethu esiyenze lo Brutus Humbi wabo Ndebele, ilunga leqembu leMasendu Boys.
Lona iqembu leMasendu Boys lingobani?
Yeah, iqembu leMasendu Boys
liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni, iqembu elisungulwe nguBrutus Mbiwabo Ndebele wakuMasendu, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka-2005. Sinawo nje ama-albhamu, silawo aba-albhamu abaningi bayawazi esiwakhiphe ngaphambilini, kodwa-ke sigcine ukukhipha i-albhamu five years ago elithi lona zinkulu, kodwa ke sikhona ingoma ezaziwayo ezifana nakushasha, manocha onembeza, kusemhlabeni, ukubala nje ithanda. Sitholakala kucingo oluthi 073 25 81 323, okanye ku 0844 22 another 2297. Ungasifonela noma ungasithola kuWhatsApp ukuze sibone ukuthi ukuphi nendawo ungafinyeleleka kanjani ukuze uthole phela izingoma zethu noma amaculo wethu.
Licula lingaphi?
Iqembu leMasendu Boys licula lisezweni laseMzansi Afrika, eSouth Africa.
Na ungavalelisa uZulu.
Ngibonge leli thuba emsakazini, ngibonge njalo nabalaleli balomsakazo omkhulu kangaka, engakushiyela abalandeli nabalaleli. Ngathi mina asiziphatheni kahle njengoba sisazi ukuthi kunesifo lesiphela esingunda bamlonyeni, isifo i-coronavirus COVID-19, nasemgwaqweni njengoba kulikhefu elikhulu kumele siqaphele njalo silandele imithetho yomgwaqo, silandele njalo nama-protocols esiwanikezwa ngezizazi zemtholampilo. Ngibuye ngithi njalo siziphatheni kahle kuko konke esikwenzayo, kunempadalo. Ngibonge kakhulu, ngithi ke zhilikithi ziyabhavuka.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe. Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke uDlakela eHarare ngesonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.